Ele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku studio 7 ngomvulo mhlaka 19 kumbimbitho 2018 nguntungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
babe kusaka ukuthi uhulumende landelise imali le iphendu kodwa nje okusimangalisayo ukubana singaboni abaphatha intambo bezanpf kuloli luhlu ukujengisa ukubana leli singathi ibiased
Uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa aphumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni zifihlwa kwamanye amazwe lwethulwe lamhlanje.
Ngokufana ukuthi sithengiselane ungena ma-regulations amaningi. Kodwa kathesi nje ngoba sina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe kodwa njengane sizathola okuluthwane ngoba siyabe singela okuningi esingakuthengisela amanye amazwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu ese-African Continental Free Trade Area.
Odokotela lokhu beqhubeka bekhalala umsebenzi lanxa umphathintambo wezempilakahle ke wahlangana labo wabancenga ukuthi babuyele emsebenzini kusaxoxiswana ngezikhalazo zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla uveze uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa ephumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni besiyazifihla kwamanye amazwe. Kodwa akumangalise abantu kungabi khona kwamabizo alabo abacatshangelwa ukuthi baphatheka kulokhu. UGibson Bebe usinika lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu laba abedlulwa inkulungwane babikwa bathatha izimali ngendlela ezingekho emthethweni langenkohlakalo ezifika phose ibhiliyoni lamadola 865 zamadola eMelika bezisa kwamanye amazwe. Ingwalo lezi eziveswe iofisi kamongameli namhla ekuseni bakokwe kumaqembu amathathu labo abaphendukisa imali ngemva kokuthengisa izinto phandle kwelizwe abatshontsha ngokubhadalela izinto ngaphandle kwelizwe kungelalutho olubuyayo labafaka izimali emabhanga angaphandle kwelizwe okungekho emthethweni. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi uMnangagwa uzama ukulungisa udaba lwenkohlakalo olwehlula owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoba sekungumnyaka wokhetho.
Kusitshengiseli ngezindlela uyemazwe uMnangagwa uzama ngazo zonke indlela angazikwanisa ukuthi ekhanye ebantwini engumuntu othile lo Mugabe ngoba sekwazi uMugabe into lonke into zonke lezi zasenzeke khona kodwa engenzi lutho ngakho kodwa singakhangela listile leyana lisitshengisela sibuntu ugcwele amankampani amaChina labantu abavela eChina abantshontsha izimali elizweni lethu lapho kodwa yena uMnangagwa singakhangela i-foreign policy yakhe ufuna ukudlelana kakhulu lamaChina akhona lawo.
Kuluhlu lwabantu abafihla izimali emabhanga phandle kwelizwe ugcwele abadabuka kweChina. Imali etshontshwe inkohlakalo ifika phose ingxenye yebhiliyoni i-$464,204.71. Enye ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Mlungisi Ncube uthi kungaba kuhle ukuthi uhulumende esebenze nzima ukuthi imali le iphenduke yonke izonakekela abantu beZimbabwe kodwa waphinde wasola ngokuswelakala kwamalunga ezanu-PF kuluhlu lwamagama abamele bathathelwe amanyathelo.
Babe kusaka ukuthi uhulumende landelise imali le iphenduke kodwa nje okusimangalisayo ukubana singaboni abaphatha intambo bezanu-PF kuloli luhlu ukujengisa ukubana leli singathi ibiased.
Usomabhizimusi obesedayela ephalamende ngamaviki apheleyo umnumzana Whitney Oshivayo laye ule nkampani eqanjiweyo le eyamusa edale i-Intratech. inkampani African Associated Mines ibikwa yaphumisa izigidi ezedlula amachumi ayizithupha zamadola 62 million bese kusithi iMarange Diamonds yakhipha izigidi ezedlula amachumi amahlanu 54.2 million abemba iDiamond abahlanganisela iJinani Marange Diamond baqanjiwe kanye lesikolo sokubamba lokujezisa ilitshe eliligugu eleDiamond eZimbabwe Diamond Education College. Schweppes Lobels Associated Newspaper abangabanikazi beDaily News ekusileni Medical Center wangeColliery Company lamanye amaningi avezwe ukuthi abephila ngenkohlakalo. Abezinkonzo ezihlanganisela iHarare City Central Adventist Church, Family of God, leZayoja lawo bakhona kuluhlu lwabaphatheka ekuphimiseni izimali phandle kwelizwe. Abantu lamakampani avezwe namuhla abekulolu luhlu angaphose afike inkulungwane ezimbili 1844. Kumele isithu seHarare nguGibson Bhebhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uye kwele Rwanda namhla uyahlangana labanye abakhokheli bamazwe asezwekazi le-Afrika emhlanganweni wokulobelana isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abo ese-African Continental Free Trade Area. Umnangagwa uhamba lequla labaphathintambo abagoqela obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo, owezokuthengiselana uMnumzana Mike Bima, lowezokuhamba kwezimota lokuthuthukiswa kwemigwaqo uMnumzana Joram Gumbo. Isivumelwano se-Free Trade Area lesi siletha ndawonye wonke amazwe ase-Afrika ngaphandle kweleNigeria lona elithi lisasicwayisisa lingakasayini. Injongo yaso emqoka ngeyokwenza ukuthengiselana phakathi kwamazwe la kube lula. Incwadi kwezenotho uMnumzana Masimba Kutshera uchasise okuningi ngalesi sivumelwano.
Abantu bakwanisa ukuthi bathengise ukuze yazi be-Afrika kungela ama-problems amaningi. Uzakhumbula ukuthi kule mthetho nxa sikhangele ama-economies ukuthi i-South Africa sinama-regulations, eZimbabwe sinama-regulations. So i-Free Trade Area uyabe sekunama-goods nama-services esikwanisa ukuthi iZimbabwe kumbe iRwanda ngokwayo kumbe iKenya iyakwanisa ukuthi ithengisele abanye abawezayazi le-Afrika under esingathi ama-same rules kumbe ama-standardized rules kumbe imithetho efanayo. So yiso isivumelwano esangikhona esinjengase-European Union.
EleZimbabwe kuyini eliza kuthola kwisivumelwano lesi?
Njengoba umnotho wethu kathesi ufoko ukuthi uyakhula ntidala, kulutshwane esingakuthola. Kodwa nxa kuyeukuthi i-economy yethu isivukile ntidala, singathola sibili i-foreign currency ngokukwanisa ukuthi sithengiselane kungena ma-regulations amaningi. Kodwa kathesi nje ngoba thina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe, kodwa njengane sizathola okuluthwane ngoba siyabe singela okuningi esingakuthengisela amanye amazwe.
Ngezinye indlela kuthera isivumelwano lesi sikhipha imigoqo yokuthengiselana, senza ukuthengiselana phakathi kwamazwe ase-Afrika kube lula.
Yilo iqiniso, kodwa abazoqala ngakho ukuthi bazadinga ungama-goods and services okuluthwane yokuthi bangazama ukuthi baqale ngawo, ingaba yithukela, ingaba yi-fertilizer, ingaba yi-cement, bazadinga ama-goods abazathi sizaqala ngalawa. Nxa ukusebenza bazahle bengezelele abanye, kodwa uduko esilubonayo khathesi ukuthi i-economy enkulu kakhulu ku-Africa, i-economy yase-Nigeria, bathi bafuna ukumantijana, bafuna ukwenza amanye ama-internal consultations. So baye bengasayini, kodwa ngeke wenze ukuthi isivumelwano ingaqhubekele phambili. Nxa kuyukuthi abe-Nigeria bazajoyina, bayajoyina isitimela sesihamba.
UMnumzana Masimba Kutshera uhlaziya ezenotho, sixoxelaye eseHarare.
Okay.
leli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso emela izisebenzi kobulawayo iZCTU imanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zazisa ukuthi njengenhlanganiso zisekela uNkosazana Thokozani Khuphe ukuba umkhokheli webandla eliphikisayo eleMDCT. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Emhlanganweni webandla leMDCT inhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU iphume emgceke yathi isekela umuntu olandela isisekelo sombuso webandla, ngakho ke basekela uMakhuphe. Lokhu kwaziswe ngomele iZCTU wobulawayo umnumzana Ntando Ndlovu othi bazafeza abakuqala ngomnyaka ka-1999.
Kisa babatisa, pata kupe pata, pata kupe pata, pata kizike jipata. We want to actually say in this series, we are fully behind uDr. Thokozani Khuphe. There is a series, we are going to finish what we started in 1999.
Evumelana loNdlovu umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu laye uthe usekela uMakhuphe ngoba amagama abizwa ngawo esebuhera okuthi dissident anembali embi kusukela ngesikhathi sombhuqazwe weGugura Hundi.
Khonokuyana ngibona ngazathi kuhlala kudalani uKhuphe esizweni. Kuqakathekile ukuthi inkokheli zizame ngoba yizo zidala yonke lento. Ukufundisa abantu ukuthi hayi singayekela ukuvumelana kodwa kasingabizani ngamagama anjani adala inzondo. Ngoba mina ngicabanga ukuthi okungenze ngakuya khona la ngibuya in solidarity yokuthi abantu bakithi babizwa ngamagama anjani amabi.
Umnumzana Nkululeko Chuma osuka eFilabusi emele inhlanganiso yeMission to Live Trust uthe bayamsekela uNkosazana Khuphe kungakhathalekile ukuba labo abamelana laye bathini.
UMakhuphe siminda wonye laye ngimele inhlanganiso iMission to Live Trust. Sibone ngani mama uMakhuphe uqonde kakhulu njalo uyasekelwa ngabantu abaningi. Lami nginje ngiyamsekela kulowo mbono wakhe ukuthi athi hayi ngiyihlukana lani kulokhu ngoba lephula isisekelo sombuso.
Ezinye inhlanganiso ezingenela umhlangano yiSite, iBupra, iWild, iNYDT, iSDF lezinye ezehlukeneyo, amabandla aphikisayo labezenkondlo ezehlukeneyo kunye nengata zeMDCT ezisuka kobulawayo, iMatabeleland North leMatabeleland South. Ibandla leMDCT laqalwa izisebenzi ngomnyaka ka-1999 imanyene labenhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo. Bathe sebekhathele ngabantu abephula isisekelo sebandla mahlayana bethi bengaqhubeka bethule bengakhulumi kuzakuba sengathi bayavumelana lokwenziwa ngezinye inkokheli zeMDCT ezilale nkethabe chabi. Ngimela iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bahlangane lomphathi ntambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyatwa namuhla wacela ukuthi babuyele emsebenzini uhulumende sazama ukulungisisa izikhalazo zabo. Kodwa odokotela laba bakwalile lokhu bathi bafuna uhulumende abengezelele iholo andubana babuyele emsebenzini. Odokotela abasebenzela esibhedlela zikahulumende bakhalale umsebenzi ekuqaleni kwalenyanga besithi bafuna ukwengezelelwa iholo kanye lama-allowances. Lanxa uhulumende esithi ukhangelele ukuthi odokotela babuyele emsebenzini ngemva kwenkulumo zanamuhla. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uMnumzana Mxolisi Ngwenya, utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusoze kwenzeke.
Ngo-Life Talk lamuhla sihlolisisa ukudabuka phakathi kwebandla le-MDCT. Kuza kwenzakalani kubandla leli na?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia ubike ukuthi kakacabange ngokuguqula isisekelo sombuso ukuze enelise ukuncintisa kukhetho oluzayo. Uthe ebuzwa ukuthi uzancintisa na eminyakeni eyisithupha elandelayo, ubuzwa wayehle wathi abantu bafuna ukuthi aze abe le minyaka elikhulu na.
Ngokuphuma kukhetho lwakule Russia kuveza ukubana umongameli Vladimir Putin usenqobile. UPutin sekhangelelwe ukubusa kweminyaka eyisithupha ngemva kokuthola usekelo lwamavota isilinganiso sokungamachumi edlula ayisikhombisa ekhulwini.
Izakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni lapho kungafinyeleli lulwa ngenxa yobubi bemigwaqo zamukele ngenjabulo inhlelo zempilakahle ezokuthi bathole usizo kungekho nhlawulo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso e-Lions Club bemanyene labe Zimbabwe Diabetes Association bathi kungalesi sizathu bekubona kufanele bafike kulezi ndawo behamba labodokotela abazinikeleyo ukutholisa usizo lwemfundiso lokuhlolwa kungelanhlawulo. Unkosikazi Sonile Nemaoko wasendanga esigabeni sezakha ngomunye otshengise ukujabulela lolu hlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo ngabe-Lions Club emkhosini owenzelwe esibhedlela esindala seMashoko Old Mission Hospital eBikita South.
Lapha sikhona isibhedlela siyahamba almost 27 cases. So umntwana angagula ebusuku yebo amaklinikhi akhona but ikliniki eseduzane iba noncedo esibhedleleni ezinkulu. Leso into esifuthi sibe sikhala ngayo lathi ukuthi ngayizibhedlela ziyaba seduzane. Njalo isibhedlela namaklinikhi akhona abe le doctor ohlala duzane khonapho.
Kwasekelwa ngunkosikazi Consilia Chikwariro waseChikwariro Village khona eBikita South.
Esibhedlela ngilamaklinikhi lapha kungangela mali yokuthi uyelatshwe indoda engasebenzi kunzima bafuna imali. Akhona mara akachana amashoko yiko kungcono.
Ukuba khatshana lakhatshana kwala maklinika lezibhedlela, unkosikazi Chikwariro uthi ufisa ukuba ngabe uhulumende uyakulungisisa hatshi ukuthembela enhlanganisweni ezizimeleyo.
Ngifisa ukuthi lina elibuye ngapha licela lisendlela amakliniki ukuthi lathi singadakele kulabanye abadubekayo abangelawo umuntu ozawasiza ukuthi noma ungazikanda bazayelashwa ngani. Lisifakelani amakliniki ukuthi i-hospital iyadura iyabe ifuna imali, into yonke ifuna imali vele.
Umgcini sihlalo wesigaba sesithathu senhlanganiso ye-Lions Club uMnumzana Cosmas Chisale ulandisa ngokubenze baphatheke kule mikhankaso.
We used to have 4 pillars of service.
Besiphelela kuzigaba ezine kuphela kwezokusebenzisana kwethu lozulu. Lapho besikhangela uhlangothi lwabasakhulayo, uhlangothi lwawusiza ngesikhathi sendlala, sikhangela uhlangothi lwokusiza abalenkinga zamehlo kanye lawuhlangothi lwezemvelo. Yizo inhlangothi ebesiqondana lazo ekusebenzeni kwethu, kodwa sesingezelele kizo. Lizonanzelela ukuba isifo sechukela lemvuzane sekuyikho osobulala abaningi. Kungenxa yalesi simo abehofisi yethu mhlaba wonke bekubone kufanele singezelele uhlangothi olubaliswa imvuzane ehlasela abantwana lesifo sechukela ekusebenzeni kwethu lozulu oswelayo.
Obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni yeZimbabwe Diabetes Association umnumzana Simeon Jamanda uthi kulusizi ukuba uzulu kakhulukazi emaphandleni esengothembele enhlanganisweni ezizimeleyo sikhathi sonke, ikanti akumelanga kube njalo.
What I've seen is people here value their health more than anything else.
Isifiso salaba bantu bekuyikubana babonane labodokotela ngoba bayasilela lapha emaphandleni ukubona lawe ukuba lokhe bebhodabhoda ngoba bengafuni ukubuyela bengazange babonane labodokotela. Bebezobuyela ngoba isikhathi sesihambile, kodwa iqiniso ngelokuthi bebengafuni ukubuyela emakhaya bengazange babonane labodokotela. Akade bekufuna nje yikuzwa ukuba odokotela sebekhona bese betholiswa lolu sizo abaluswelayo.
Lesi simo uJamanda uthi kumele silungisiswe nguhulumende anakekele impilakahle yabantu bakhe ngoba kungumthwalo wakhe.
So I think this is a very big challenge that the Ministry of Health.
Ubona kwami le inkinga enkulu okumele abogatsha lwezempilakahle bayilungisise ngokuphangisa, batholise imali kuzibhedlela zemaphandleni lapho zivele zilutshwana khona, atholise njalo imali yokusebenzisa ukuqhuba imikhankaso yokufundisa uzulu phezu kwezokuzivikela kwimikhuhlane evikelekayo. Kusize kakhulu ekwehliseni abahlaselwa yimikhuhlane, uphathise uhulumende kwezokulondoloza imali lempilo yabantu.
Abakho odokotela kulezi zibhedlela okusuka kube ludubo oluphindiweyo lapho abantu besiyadinga usizo lokwelatshwa kulezo zibhedlela lamaklinika. Lanxa umbiko ohlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngomnyaka 2012 olwe-National Census luveza ukuba isilinganiso phose amachumi ayisikhombisa ekhulwini zabantu elizweni kungabahlala emaphandleni, lokho isilela intuthuko kulezi zigaba ogoqela kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi zeLupane zithi ukwehluleka kukahulumende ukwakha isibhedlela esikhulu kulumango sokuzibangele ukuhlupheka okukhulu ngenxa yemango emide okumele zihambe nxa sezithe zahlaselwa imikhuhlane edinga odokotela abezinga laphezulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ukwakhiwa kwesibhedlela lesi kwaqala ngomnyaka ka-2004, kodwa kuze kube lalamhla uzulu esabelweni lesi usebenzisa isibhedlela se-St. Luke's eLupane, kuthi abagula kakhulu baya koBulawayo. Umnumzana Colin Dube oyisakhamuzi saseLupane uthi bafisa ukuthi isibhedlela lesi siphele ukwakhiwa ukuze benelise ukuthola usizo kiso.
Kulesibhedlela lapha eLupane esaqalisa ukwakhiwa ngo-2004 yi-Provincial Hospital. Sikhangelele ukuthi uhulumende nxa engayenza i-budget allocation isibhedlela lesi siphele, kwenzeka ukuthi lade njenge-province benefit. Kulesibhedlela lapho esisebenzisa i-Mission Hospital e-St. Luke's kayisiphathisi kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi uNkosikazi Dudunyathi uthi abala sibhedlela bathembe iSt Luke's, kodwa layo vele ilodubo lokuswela imithi.
Eh, thina lapha eLupane siyele sikhalazo sikhulu kakhulu ngoba asila sibhedlela. Isibhedlela esiqondakiswa yiSt Luke's Hospital, kodwa usingumango njalo futhi sile zindleko eziningi. Uthi siye khona kumele sigade futhi sikhangela abantu abaningi vele from eLupane. Isibhedlela sona lesi lanxa umuntu nxa engahamba, nxa engarefer sesiyaphambili kuba nzima ukuthi khona sihambe njengemuli sesiya khona ngale. So sinesikhalazo kakhulu ukuthi nxa uhulumende lo ongende omusha nxa engabuye ezosiqedisela isibhedlela lapha eLupane, ukwenza ukuthi singabi baningi esibhedlela sisodwa.
Ilunga ledale lephalamende leNtumbane ohlala kukomithi yezempilakahle umnumzana Dingilizwe Chuma uthi njengephalamende abalalwazi ngesibhedlela leso ethi bazaphenya ukuthi kuyini okumisa ukwakhiwa kwaso.
As a member of the portfolio committee on urgent child care, bengalalwazi olugcweleyo ngalesi sibhedlela. Kuzwile ukuthi sesileminyaka eminingi Civil Foundation level. Yalo, the foundation is going to be delegated. But the health committee, we are not privy to that information. So we'll get together and committee and we'll see if we can see the chairperson of the committee to talk about the Apartheid Hospital. Maybe I will realize. So we'll see if we can get together to find out why the local civil foundation level. I'm a provincial hospital, Agula. So, we are thinking about the spread of the service of the material enough.
Izabelo zeMathebeleland North kanye leMathebeleland South azila zibhedlela ezinkulu eziqondane lezabelo ama provincial hospitals kodwa zisebenzisa izibhedlela zama district ezingelamandla kanye labo dokotela abakhangela izabelo. Ngenxa yalokho abahlala endaweni lezo bathi kunzima kakhulu ukuvakatshela izihlobo zabo eziyabe zilalisiwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi linqotshwe okwakuqala kumncintiswano wokudinga amazwe aza kuyaphatheka kumdlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo lapho litshaywa ngama-wickets amane liqembu le-West Indies lamhla emini. Intathe yezindaba yithu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthele lamaranzi angamakhulu amabili lamashumi ayithobamnembili lethobamnemunye 289 lilahlekelwe ngabadlali balo bonke kwathi ele-West Indies seliphendula lenelise yokuthola amaranzi angamakhulu amabili lamashumi ayithobamnemunye sekusele amabhola ayisithupha oba liqede ama-overs alo angamashumi amahlanu njalo selilahlekelwe ngabadlali abayisithupha. Limpumela itsho ukuba iqembu le-West Indies yilo selindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomela eyisithupha kuthi leZimbabwe lehlela ahlala endaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Omabili lawa maqembu alakho uba yiwo angafinyelela kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni leNgilandi ngomnyaka ozayo nxa enganqoba emidlalweni yawo yokugcina. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uGraham Cremer uthi ulethemba ukuba baza kufeza lokho.
There will be a bit of pressure. Would have been nice to come out on top today and less pressure.
Aluba besinqobile namhla besizadlala umdlalo wethu okugcina sikhululekile kodwa akusenzakalanga lokho yikho ke akusoze kube lula emidlalweni wethu okugcina kodwa sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi sihle siqale umdlalo wesisidla amahabu.
Iqembu leZimbabwe lizadibana lele-United Arab Emirates emdlalweni walo wokugcina wesigaba se-Super 6 ngolwesine kuthi ele-West Indies lona lizadibana lele-Scotland ngolwesithathu. Amaqembu azaphutsha imidlalo ye-Super 6 esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ikanti azanqikilana njalo kudingwa uba yiliphi iqhude elikhulu kulimidlalo eqhutshelwa kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuphela gazinja uthi yena singamandebele ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Uluhlu lwamabizo abantu lamakampani abikwa akhupha phandle kwelizwe izimali ngokungekho emthethweni zifihlwa lwethulwe lamhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa olubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu ese-African Continental Free Trade Area.
Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.